okukhona iqiniso elikhona ngelokuthi udabora nalolu luvele lusemakhosi njalo besile phepha elitshengisa ukuthi bathathe impahla lezi kwamiswa. Kodwa esikubonile thina ukuthi kutshengisa ukuthi izwani isiphelele. Lokhu bedinga izindlela zokuhlukuluza ibandla lethu ngoba bona sebehluleke ukuthi baphendule umnotho wakuleli lizwe lokuthi uZulu akhombe ngaphakathi ngoba sikhuluma kunje nje izalwane zaseZimbabwe zidla imbuya ngoluphi.
Manje kutsho ukuthi sekuzayenziwani, kukhona yini okuzayenzakala kumbe lolu daba njengoba usitshona lokhu lusemthethandaba?
Okukhona ukuthi sile stay of execution ngoba udaba lolo lukhulunywayo ingayisikho okwenzakalayo. So sesikumele le mthethandaba isazise ukuthi siqonda ngaphi uma bezafunika ijajimenti. Kodwa into ekhona lapha ukuthi izane ithume usherifu namapholisa ukuthi bazesihlukuluza ukungcolisa inkokheli yethu njengoba sebephelele ukuthi benzeni.
Manje njengokutsho kwakho ukubana bekule ntatheli izindaba labanye kade behamba lo deputy sheriff, kukhona yini emthethweni khonoko ukuthi udeputy sheriff akhatshwe ngabanye abantu?
Akukaze kwenzakale vele empilweni ukuthi udeputy sheriff uma ebuya ezoathatha impahla emzini wami ubuya le ntatheli izindaba. Nxa ebuya namapholisa kuyabe kukhombise ukuthi uloku lwa okuthize lapho David Sheriff ayebesesaba ukuthi njani uzahlukuluswa. So lathi kusimangalisile kakhulu ukuthi David Sheriff agijima ebisi ayebize intatheli izindaba ezizivele ukuthi kuyenjani, okutshengisa ukuthi ngabantu kade vele bezothuke ukuthi bazengcolisa inkokheli yethu ubaba uTsvangirai.